Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance eMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakwa Simon Khaya Moyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensukukwe emangwe kulesi sigaba.
Ukwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe emangwe sithanda ukuba sithi mayuyu.
Amabandla ezombusazo yakhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni.
Sesinanzelela sathothi sile problem Gwanda South, sile problem iMatobo South, sile problem ngeBulilima West. Izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozi.
Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emgwaqweni yakobulawayo ngabasakhulayo bebandla lezanu PF kusolwa libandla leMDC Alliance.
Sesibona umkhuba lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo, into esisola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensuzukwe emangwe kulesi sigaba. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi uMuyi wayezimisele ukukhulula ilizwe. Umnangagwa uthe kayazi impilo kaMoyo engekho kwezombusazwe ngoba wasuka lezomzabalazo esakhula waqhubeka lazo waze wayatshona. Umnumzana Moyo uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe iNational Hero njalo amazwi enduduzo alokhu etheleka kunxa zonke zelizwe kulandela ukutshona kwakhe ngesonto eMadabukakusa eleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha 76. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance eMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela.
Lathi bakithi balaleli abathandekayo njengebandla leMDC Alliance lapha eMathebeleland South, sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathebeleland South esigabeni sesanzukwe emangwe sithanda ukuba sithi mayuyu langalezo inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ubeyindoda ebidumile, ibindoda ebesiyazi kakhulu ngiqinisa ilizwe lonke balutshana abangamaziyo. Lathi lapha eMathebeleland South bengumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje kuba seze wedlula emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023. Uhulumende uyabe ukhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo yithi lapha eMathebeleland South alikho likhulu kakhulu ngoba akukho kubambekayo isingakutsho ukuba utshiye senze lokhu nalokhu njengabantwana beMathebeleland South kumbe njengabantwana besanzuku emangwe. Kodwa sengitsho njalo umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza i-violence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlwangudlwangu, ibindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka uMoyo phakathi, uSimon Khaya Moyo phakathi, kuyikuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze budlwangudlwango njengalokhu okwenziwa ngabanye. So ngakuloku samkhumbula kakhulu njalo mhlawumbe lokhu kungabe kwenziwe ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima siphiliswa nzima thina laba abantu bebathebeleleni libandla lakhe leli leZANU-PF naye ngaleso sikhathi ibandla leli bengakabambani nezaphu lawa abantu bakithi ngesikhathi seGugurahundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo waba ngumuntu ongani kalisani lokudlangudlwango.
Nxa kulesi sehlakalo esinje kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Mathebeleland South unjani, kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu, iofisi kaChalimana wethu eMathebeleland South izathumela incwadi yokukhalela ibandla leZANU-PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi eMathebeleland South ngiyeza ke ngithi bahlulukelwe, kodwa hayi njengoba ngichile ukuba ibiyindoda edumileyo, ibiyindoda eyazakalayo, yinto nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi usizwile ukuthi umoyo ukhala usedluso. Hhayi, indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu. Abanye balokwethuka, abanye njalo neqiniso ade sebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lo msebenzi lo mngcwabo, lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayesimela bayesazisela bebutheni labanye bemoli nalebandla lakhe leZANU-PF. Sitshengisa ubuntu ukuba hayi silahlekile sonke njengesizwe.
Lo ngumnumzana Ntando Dlela, isikhulumeli sekubandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, ubexoxa ecingweni leStudio 7 esefilabhusi. Amabandla ezombusazwe akhathazwa impilo ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Ukwehla kwenani leli kubikwa kulakho kubangela ukudilizwa kwezinye izabelo zokuvota ama constituency kulumango. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Esikwenzayo kathesi ukuthi siqalile ukukhankasa kakhulu ngeregistration ondili baregister abambe bayibhalisa ukuvota. Sesinanzelela sathothi sile problem ngeGwanda South, sile problem iMatobo, iMatobo South sile problem ngeBulilima West. Izindawo esizikhangelele ukuthi khona singagcina sizilozile. So sibhizi singene ebantwini sikhuluma labantu ukuthi baregister ukuvota. Sikhuluma labantu ukuthi silabafowethu abase diaspora. Ngananzelela abafowethu abanema South ba ukuvota bakuthatha njengento abayibona ngelancedo, ngoba abantu abangasihlangana sikhuluma azasitshela ukuthi noma singavota iZANU yasiriga. So thina sithi khona bonke abase diaspora sinanzelela ukuthi December kathisa abanye bazabuya bezobona izihlobo zabo. Sibacela ngokuthi please, siyacela sihlaba umkhosi ukuthi wozani libuye liregister ukuvota, ukwenzela ukuthi kona inani lethu libe right ngasi siyasesikhathi sokuvota sifika ngo-2023 bekhona ukubana bebuye bezovota. Sikhala ebantwini, silokucela kakhulu ukuthi asidlungiseleni ilizwe lethu. Esikunanzelele kakhulu challenge esihlana layo, abantu bakithi abala zithupha. Njengoba uyakwazi ubunzima esihlangana nawo, silabantu abazalwa kubo South Africa bengabantwana beZimbabwe bethi sibebuya emakhaya bangatholi izithupha. Silabantu okwafekta indaba yeGugurahundi yokuthi ngasinanzelela endaweni zabo Plumtree, sinanzelela endaweni zabo Khezi, kubo Bhalako, yonke indawo leyana abantu kabala zithupha. Isikhalo esinaso esikhuluma labo seBhuku, sikhuluma lezi nduna ukuthi ncedana abantu libabhale izincwadi bakhona thola izithupha.
Khona kuyini abantu abakhala ngakho ukuthi kubangela ukuthi bengahambi ukuyabhalisela ukuvota? Ingxaki abalazo ungasitshela ngamafitshane?
Baba Gandhi, abantu bayakhala abantu kwakuqala bakhala ngokuthi khona sesihlupheke kakhulu noma sivota abantu lokho bekhala ukuthi kabaze beyivotele izano kodwa noma bevota bevotela iMDC Alliance iyawina kodwa kayithatha umbuso isikhalo sabantu okunye kwesifili abantu bayakhala ngalokho engikhulume ngakho izincwadi abala zithupha abantu bayakhala ukuthi bancedwe ngoba ngabe siya lapho uthatha izithupha bafika babuza ukuthi sicela i-certificate xa ungelabazali sicela ubufakazi even ibele izincwadi zokuthi ziyafakazela ukuthi abantu laba bachonelwa abatholi kuba lento eziningi asebekhulile abale 18 years yaphezulu xa bemele behambe bayithatha izithupha bafike bethatha ama-fingerprints bese bemelela ukumelela kwabo ukuze kuprove khona le harale lapho esikhala khona sithi sifuna i-devolution of power sifuna ukuzibusa izinto zibe easy kuhlale 6 months abantu lalo ongatholanga izithupha abantu bazicine bebona ukuthi vele kakulancedo into ekhalisa abantu so into ekhona lapha ukuthi abantu bakithi ngokuhlupheka abahlupheke ngakho kabaselandaba lokuzikhulula
umnumzana Solani nje eminyama moyo ngumgcini isihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMatabeleland South Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emigwaqweni yakobulawayo sokusolwe ngabaningi abasakhulayo bebandla lezano PF babikwa bengene ezidaladeni uJoshua Nkomo lo 5 Street ngeviki edluleyo baxotsha abathengisa bekulezi ndawo kube lokufuthelana okukhulu kwaze kwangenela umunicipala wakobulawayo kubikwa kwenziwe umhlangano phakathi kwebandla lezano PF kobulawayo necouncil kodwa sehlulekile ukuzwa ukuthi lo mhlangano uphumelani sixoxele sikhulumele isebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Jirowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
umkhuba lo uqaliswe yizani kususela kudala ye abafana labo umagurajari umbili abafana abancane ngomanje sengumuye kodwa laye wayeyithathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo ehlukuluza abantu lapha kobulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe sesibona umkhuba lo lokhu kuqhubeka qhubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo yinto esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi i-city council kayisela umandla okunikeza indawo ama-vending bays lapha lawayo lelo lungelo selingele izanu PF yazinanzela emthethweni izanu PF vikele kayilalo amandla okwenza lokhu abakwenzayo but esikwazi eZimbabwe yukuthi izanu PF yenza santando njalo iparty esenza ukuthi lizwe lethu lisole kakhulu emhlabeni ngoba ilethe ukuyanga ebantwini yubona lo umkhuba thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguZulu ukuthi bemele uZulu ebulawayo city council ukuthi nanze amalungelo oluntu yalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi konoko sekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yizanu PF ethi i-city council into esiyisolayo kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe ilizwe lelana eliyenyanywa ngamanye amazwe ngezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lokuyanga
manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolo
i-city council yakobulawayo yiyo elamandla mthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababelazo yiyo futhi elamandla eyokunika labo abachovayo izindawo zokupakela izimoto ngathi yiyo phela esingathi umhulumende wobulawayo yikho abantu bekhalela i-devolution kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakobulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonsela ingubo esayidini le-Zanu PF yikho esesikunanzelela lapha kobulawayo sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala kobulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba u-town clerk lamalungu e-Zanu PF bayebeyekethisa bedonsele ingubo esayidini le-Zanu PF ubaba khona omunye umfana wezanu PF othiwa uMagura owaye lo mkhuba nalowo ukuthi uyafika ethatha izindawo enikeza abantu bezanu PF into engekho emthethweni waba ngumuntu okhuzwa elalela kodwa kathesi into le isimemethekile sesibona amalunga ezanupiev yethatha izindawo libalele sebethatha wona amandla esithi council. Lokhu into esiyisolayo kakhulu njalo kutshengisa ukuthi akulambusazwe omuhle lapha eZimbabwe. Into ekhona yikuthi uhulumende okhona uyabethanda benefisa ukuthi kube ngabantu abezanupiev kuphela abasuthayo iningi ilamba.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lubika njalo lolu gatsha ukuthi kwababanjwe leli gciwane kulabahlanu abalithelelwe ezikolo zeMaswingo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele South Africa abophe omunye umlisa odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo okucatshangelwa ukuthi uDube nguye owabulala laba bantu. Iphephandaba leHerald libika ukuba inkampani yeziphala zelizwe yeGrain Marketing Board ithi izabophisa abathwalela abantu inhlanyelo yohlelo lukagantshompo bebahlawulise imali ngoba kungekho emthethweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balandeli beStudio 7. Obulisayo engusithokozile Ndlovu ngokuzalwa ngisekhalanyoni koNthoni ngokwenda ngisemadokonye. Ngithanda ukubulisa kakhulu ezihlobene ezisemakhaya. Ngithi i-COVID ayikapheli, asiqhubekeni sifakeni amamaski, sanitize, sigezeni izandla ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 okhulumayo Godfrey Moyo. Mahlaba ithwale. Kuvele nje into yakithi ngale isimanga ngoba abantu bakithi nje abasesindebelene o abasebulile imangwe emathebelendi. Kumele impela bakubone ukuthi thina abantu baseMpumalanga basisebenzisa. Ababone nje kumqabuko unkomo. Unkomo bamcela isikhali, bathe bamcela isikhali bamtrapa, sebaphila isikhali. Indoda ngoba mayihleli ilesikhali zayo vele ayimelanga inikeze enye indoda isikhali. Lokho thina sidivuka mthwakazi vuka abantu yithi. Abantu nje kabaqonde bayananzelela ukuthi imthwakazi iyabakhulula ebugqilini, iyabakhulula ebugqilini. Wozani bantu bakithi, lizwi imthwakazi.
KuStudio 7 salibonani lonke basakazi abahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo linjani kwindawo zonke kumagumbi amanomhlaba. Hayi thina siyaphila, siyaphila bakithi. Sibonge nje ma abantu bephila kuzo zonke izindawo. Siyawuzwa umbiko omunye siwuzwile ezindabeni zeStudio 7 lapha kukhuluma angazi noma angiqondi kahle ukuthi lo muntu u-anda kwi-Iphipador ukuzanu noma ukuleyi MDCT, but lo ochaze ngokuthi iMatabeleland ivukeka izalahlekelwa yizihlalo mhlawumbe ezingabambili sibantathu. ngokuhlulwa abantu abavotileyo aba registered ukuvota inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana ngendlela abakubale ngakhona bathe inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana so isengalahlekelwa ngama city siyavuma khona kasivumi futhi njalo ku right khona ku rightanga ngoba siyakwazi ngicabanga ukuthi badala liyakwazi ukuthi umuvelo uchova amakhasi uchova lo muntu oyitsotsi othe chove thathe yakhe imali eyifaka phasi kwenyawo wena yakho ethi uyibeke egcekeni ulantoza yiwina wena lapho ngoba yena uyabekwazi ukuthi uchovela malini ngoba eyakho uyibhekile isegcekeni but wena kawukwazi ukuthi uchovela malini ngoba eyakho awuyiboni uyifake ngaphansi kwenyawo so vele ama-parties la mbonani lapha abachova lo munye umuntu la izano izabachovisa okunye ivele sihle yaroba ke kusase-eli kungcono ngoba kathe sikihle yaroba yabatshela ukuthi isibele bazaluza yindlela yayo lokho siyakwazi akwazi ukuthi ungahle upredict iscore ama-teams engakangeni egroundini uhluthi hayi vele ezawina yileyi laphana nje vele uyabukwazi ukuthi ureferee mhlawumbe sumthengile ukuthi kabe lokuncindezele inye iteam so konke lokho sikukhangele bakithi kodwa ke sikucelayo ukuthi abantu abake bevuke emaqandeni beke behlakanipha abantu beke bebona ukuthi yazi sihluphiwe njengabantu besindebeleni bemathebelele bakwamthwakazi include Midlands sihlutshiwe bakithi abantu abake bephaphame bebone like libhekane nalamaphathakini elingavotela liyekele ezinye izinto eziningi ezizalihluphekisa okokugcina siyabona
sanibonani 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 Studio 7 basakazi nabalaleli zonke indawo qale khona le lapha engidabuka khona elowa bwelo ngibulisa bonke abangaziyo okhulumayo ngungqabutho fokamkhwebu ngikhuluma ngise-South Africa eJohannesburg ndithanda ukubonga kakhulu umsebenzeli sisenzela wona Studio 7 ukuthi lathi sizizwe izindaba ziphelele zinjalo kanti sithanda ukubonga indoda yakomoya umqondisi into azalayo inhle kakhulu iyabukeka bengithi bonke abamzwisisa njengami asimlandeleni impela sithatheni okwabokhulu nabokhokho bethu sikhathele sidiniwe ngombuso wempumalanga susela abazali bethu kuze kufike manje lokho kuyinto efanayo akula mehluko kanti incindezelo luyaphambili esithi lathi impela sike sizibuse sikholise lizwe labokhulu bethu abasishiyela lona sithi qhuba ngamandla mfokamqondisi siyakweseka singapha lathi ekwele goli sithi hayi sisayibambile sikweseka ngakho konke ngajabula kakhulu uma i-audio yami ingafundwa emsakazweni asibone
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani ku-Studio 7 nonke ninjani sibingela abalaleli bonke be-Studio 7 nabasakazi ninjani hayi okhulumayo ngumoyo osemathebele and south plum 3 endaweni okuthiwa yimangwe duze ne-Bronaberg hayi sibingela wonke umuntu bantu bakithi sithi nathi thina sikhuluma isikhalanga nathi kena isithathe serious kanti waye isikhalanga sala si-marginalized ngale ndlela uSmith ba-marginalize isikhalanga izanu ya-marginalize isikhalanga nabo-Studio 7 baya-marginalize isikhalanga kanti nisithatha kanjani nathi singabantu sicela nathi ke sizwe isikhalanga sisakazwa naku-Studio 7 siyabonga umbuso wezanu umbuso omubi wa-marginalize isikhalanga hayi ake nivuse isikhalanga naku-Studio 7 sithi phambili ngezapho esivukile siyabonga umbutho wabantu izapho kakhulu wabantu the father of revolution is now back alive and strong siyakubonga lokho sibangilizwe ikhokhele izapho nathi sikebe ne-representation ye-parliament sesikhathele ukumarginalize kakhulu abantu basemathebeleland especially isikhalanga simarginalizwe kakhulu siyabonga
salibonani njalo ku-Studio 7 salibonani mazimbabwe amahle la kuzo zonke indawo zomhlaba ngithi ngale mini njalo ngiphinde njalo ngilikhumbuze lena abantu bakamthwakazi abafuna ukulandela amabandla abanikazi abo eHarare lawo alandeleni kodwa-ke eqinisweni ukuthi ngemva kwamavoti kuzaqhubeka inhlupho zakini zilokho ezinjalo nxa lisehlule kuvotela amabandla angakini ngapha bomthwakazi lihlekisa ngabo Fana labantu abalime emasimini abo makhelwane lihlekise ngobaba ekhaya emuva ngoba lithi lina gala lutho libona imihlambe eminingi le eyabo elandela labo chamisa labo bani lithi lina liza kuyajoyina lithi kwenzela ukuthi ekugcineni nxa sekuvunwa bese bethi lani lingabantwana bakhona le angeke abantu laba baze balirecognize babe le ndaba lani ngaphandle kokuthi lina lidimande lokho lingakudimanda lokho nxa lilibumba libambene lina lileqhuku elithile lisuka ngakini alimboni yini umalema le South Africa ukuthi wenza njani libe lilokhu elibhizi lihlekisa ngamaphathakini lithi bangama-tribalist lina kwenziwa yini omagalela mafa bayahlala bengo-deputy speaker kodwa siyakwazi ukuthi nguye uspeaker vele nguye okhulumela ibandla but ukuthi abe ngu-deputy yile ubandlululo lololo kaso ukwenzela ukuthi angabe seduze kakhulu lesihlalo esikhulu ngeke aphakame la next year uyabe ngu-deputy kumbe uyabe ngekho angeke baze babe ngabantu so nanzelelani bantu bakomthwakazi izinto ezinye elizenzayo ngoba liyazilimaza lina lodwa
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho wokwakha imigwaqo amabholoho lamabhilidi o-Infrastructure Act. Lo mthetho osekelwa imali edlula i-trillion elilodwa 1.3 trillion ukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnotho welizwe leMelika ubususiya nganxele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngumbuza ukuthi ngambe ukungahambi kahle komnotho welizwe leMelika kungabe kubangelwa na ikugqanguza kukamongameli Joe Biden.
Masikhangela i-unemployment rate right now isibelow 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course lapha singeke sibleme uTrump singathi bekwenziwa i-COVID, bekwenziwa i-COVID lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreateweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho weAmerica uyawa. Engingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol lokudla lezinye izinto ezinjalo intengo yakhona isikhuphukile kakhulu ende kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China lendaweni ezinjalo due to i-COVID le shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele infrastructure bill a 1.2 trillion le uBiden abeyilwela. Sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhono uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa infrastructure kulungisa imigwaqo, imisebenzi yeconstruction yama surveyors le imisebenzi eminingi enjalo izobenefita kakhulu and kuzo increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na ukungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe ikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19.
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama-Democrat. Kulalaba esithi ngama-progressives abademanda mostly ama-social services ukuthi uhulumende abhadale izinto eziningi for social services ukupromota izinto ezifana lemndeni, imizi, labantwana esikolo, izinto ezifana lalezo. Whereas kube labanye ama-moderate Democrats afuna ukuthi kubalance le business. Ama-Republicans yazivele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli. So yonke into abayenzayo ku-Congress, kuvoteni, bavota against uBiden kuyo yonke into on partisan lines. But umnotho ngokwawo mina angiwuboni usiwa njengoba ngijilwe emandulo and uBiden I think kwenza umsebenzi omuhle kakhulu. Osokusele nje ukuthi akwanisi ukuthi abuthelele nje abantu abuthanise abantu ibama-Republicans nama-Democrats ukwenzela ukuthi baphushe ama-bills
abawafakayo ukwenzela ukuthi like build back better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba iye ezenceda kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leReston esigabeni seVirginia ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebelele and South lithumele amazwi enduduzo kumuli yako Simon Khaya Moyo ngokubhubha kwakhe. Amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.